Isizathu sokuthi kuvalwe ukuthi iZimra iyenza i-operation yayo yoku-formalize informal sector. So babhizi kathesi badinga impahla ede zingena eZimbabwe zisimagiwe kumbe zingena eZimbabwe okungenayo okungekho emthethweni. So bayavala i-flea market, bangavala i-flea market babe sebe-checka ukuthi uthengisa izinto zalocal yini, lama-resistor akhona. Xa uthengisa into zi-foreign things wa-declare yini, ungena e-border. Xa wazithenga local une-receipt owathenga khona yini. Khuluma nje ekuseni ngingangeja ngiyakhuluma ne-regional director we-Zimra, ngizayihambisa phambili sengithethe njalo ngayihambisa uminister wami, uminister of SMEs, i-Women Affairs, Small Medium Enterprises, umama Monica Mtswanga. Sengihambisile phambili ukuthi konkona besicela labo batshelile futhi ukuthi njengoba kungosomabhizinisi abangasoze babaleki abantu abayenza ibhizinisi zabo oku-above board, besicela ukuthi nxa kuyukuthi bavale indawo bangavali indawo, kodwa sicela ukuthi konkona bakivakatsheli exoxisana ne-leadership ekhona, siyeregista abantu bonke lempahla zabo store by store. Ithi sikhayeza njalo-ke iZimra ilithi siyacalculata i-duty, ingacalculata i-duty-ke ebenikwa sometime ukuthi babhadale ukwenzela ukuthi bangavaleli kwesikhathi eside, ngoba ngikhuluma nje kubuhlungu emkizi sebevalelise kule more than 3 weeks bevalele. So kithi or kimi njengomameli wabo kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba abantu laba baphika khonapho, bafundisa abantwana khonapho, njalo kuyabuyisela i-economy emuva ngokuthi kathesi sikhuluma siyingikho lapho abaqhatshwe khona, baqhatshile njalo abanye abantu. So i-process yangikhona ikibe buhlungu kakhulu.
Lihlangene laxoxisana labo,
lihlangene ne-leadership yabo, baletha-ke izikhalazo zabo abhebe labo lakabemtize. Siyakhumbula ukuthi imtize i-checkatesi basuka ekukhaleni okukhulu kakhulu, bebetsheleza impahla, baleza impahla eziningi, babesebesithi bayahluma nje bavuka. Abantu ababe-operate emtize bebengasebenzi ngoba babetshele, kodwa kathesi bathe sebevulile sokulungisiwe. Akuhlalanga nyanga ezingaki kumbe insuku ezingaki sebevalelwa iZimra ukuthi khona bafuna ukuthi bahlolisise. So ngezinye indlela short yokuthi umntwana uqeda ukutshaya liswazi lokuthi utshele aphinde kabe sezotshaya liswazi lokuthi evalele 3 weeks. Abanye bangikhona sibacelele amaloni ebhenki ukuthi bavuke baqalise uku-operate. So my concern athe ngi-raiser through i-chaneli kaminister wami yokuthi abantu laba balezikweleti emabhenki, abantu laba balezikweleti lapho ade ngeboleka khona imali, abantu laba bakweleti abantu abaningi. So bengavaleli i-business iziki zalezo zintathu, bazabhadala ngani amarenti abo, bazabhadala ngani izikweleti lezi abazithethe amalona. So bengisitsho ukuthi hayi besicela ukuthi siyingethe feda, siyingethe i-commissioner we-Zimra ukwenzela ukuthi njengabantu laba esibatshoyo ukuthi khona barejistile, aso bantu aba-operata endaweni ezingekho emthethweni, ngaba-operata endaweni ezisemthethweni, aso bantu with no fixed support. Sibe sesikhulumisana labo, sokurekhodwa, sokusazakala ukuthi hayi balesweleti, banika isikhathi sokuthi ngemva kweviki kumbe amaviki amathathu amabili then lizobhadala imali. Siyabe niyabe-operate lihambe ledinga imali yaleyana yokuthi liyibhadale kwiZimra. Yesizwe ubuhlungu kakhulu, ngoba siyakwazi uhlupho lwabo, yikho sasabadingela la malonzi kwezinye indawo lokuthi bancedisane ukwenzela ukuthi bavuke ngoba besuka endaweni ebunzimeni obukhulu.
Kwakulula yini ukuthi i-Hidden and Sly ivulwe?
I-Hidden and Sly italisa sibili yaze yavula, bazama sibilabo la iZimra ngathi kwekona i-leadership kababa uKhumalo uyizedi i-department le-operations iyancedisa kakhulu, ngoba uyazama la majakati baze basebenze even ngezikhathi sebeshayisile emsebenzini ukuthi abantu bavule bazwisisa. Kodwa-ke njengoba into le ingaveli kibo, ivele ebadaleni phezulu, kuyasuka kuthi isikhathi kuba sindi. Yikho kathesithi no, we are now as policy makers, lathi as people are influencing the policy, we are now engaging ama-policy makers or abantu bona labo i-minister of finance ukuthi khona no ababebelihle libanzi lokuthi khona bakhangele abantwana bengafaki iswazi olukhulu kakhulu ukuthi abantwana bagcina bengasakwanisi lokuthi bavuke. Ye abantwana bachaya, kodwa umntwana ngathi umtshaya kakhulu uzithatha insimbi, umtshaya ngensimbi ngaphinde avuke futhi.
Bakhona abanye abavalelwe amabhizinisi kumbe abathathelwa impahla.
Worried kakhulu dadewethu, ngoba kobulawayo yikho engibone kusenzakala kakhulu. That's why ibona sengize ngisima sengizama ukuthi kokona sikhulumele uBulawayo. Ye kwamanye amadorobho ngiyezwa kuthiwa kukhona, kodwa ngingabuza my colleagues engisebenza labo, akukho njengakoBulawayo. KoBulawayo usuke iswazi lakhona laba likhulu kakhulu, ngoba I think so far sekule more than 8 months ezivaliwe koBulawayo. and baqhubeka bevelethe bevala 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 phela bakhangelela ama-umozi lapho okulapho athi kwakudimakhethwa khona lokuyana igeze okudimakhethwa kwenziwe ama-shops amancane amancane yizo ade behamba bevala khona bevala khona. So into leyi isuka kuthi isikhathi ingasiphathi. I remember umama uMoli umampofu laye owazama sibili ncekisana laye as a politic bureau member ukuthi into leyi singani sisenzakala sokunzima njengala kobulawayo kuphela. So was very much worried ukuthi kathi why uswazi lokobulawayo lulukhulu kakhulu ukwedlula amanye kwezinye indawo.
Likhangelele nini impendulo evela kuhulumende ngesikhalazo senu?
Uminista wami Monica Mtswanga asho athini ukuthi namuhla is working on it uzangiphendula. Ngiyakwazi ukuthi she's the woman of the way uzangiphendula. Uyazama ngendlela zonke lapho zama khona ukuthi kukhona akulungisi. So ntambama futhi ngizama ingeda ngimfonele. Unfortunately benzama ukuthi ngifonele even the minister ngimswele namuhla inawo ifoni yakhe ayikho. I think is out of the country. Laye umama uyazama uyafuga ngoba last time kuwedding like ngagcina ngingeda yena ngagcina sesiyizekile. Indaba yankona yabanjwa ngokukhawuleza abantu balincediseni. So ngithemba ukuthi ngingababamba kuzahamba ngoba yibo abantu esibathembileyo lami ngikhuluma as u-advisor wabo. Ngithemba ukuthi kokona siyaba nempumela engcono. Wawoping ukuthi kokona kuze sithathe isikhathi eside ngoba abantwana balambile. Asifuni ukuthi kokona kube ne-civil unrest abantu sebegcina sokushuba ngokunye ngoba belambile.
Uke wathi laphathisa abanye ukuthi bathathe amaloni emabhanga. Kwahamba njani lapha?
Ye mina njengomuntu obameleyo ngayini egoshethe lama-banki amaningi lako-ZB lako-First Capital lako-Ecobank isinebhwe ibhenki yethu njengeministry abanye bathatha i-community fund from our ministry le-youth empowerment le ama-banki bebenika amaloni because besiye kubulawayo njengobulawayo besitsho ukuthi sivusa abantu bakobulawayo. So sasithethisane lama-banki ukuthi azame ukuthi abancedise kungela ama-collateral. So abanye bathethe imali emabhenki besenzela ukuthi bavuke bathi boost their capital and work. So kathesi sikhuluma nje ba-operator ukuthi kokona bayenza i-profit bayibhadala amabhenki kodwa nase bevalele kuba nzima kakhulu ngoba kuyabuya futhi kithi futhi kusayi futhi ukuthi kokona abebhenki sebeqala ukuthi yini labachelela abantu laba labachelela amaloni so-ke inqabe engasabhadali 2015.